okwenzakele akumelanga kumangalisa abantu ababona ngamehlo baphinde babonela ngamehlo engqondo ngoba ukhetho indlela ubuqili bakhona benzakala ngayo ukuthi sobenzakele ubuqili ngakho laba ababizayo sebebizwela ukuthi bazo endorsa bazopasisa bazovumisa ukuthi into eyenzakele bayibonile isenzakala ihambe ngendlela kodwa vele okungahambanga ngendlela sokwenzakele ukhetho phela alurigwa kuphela mhla wokhetho lurigwa ukhetho lungakafiki ngakho uvoti le ezayo yivoti yelegitimacy laba abathetha umbuso ngamandla sebefuna ukuvunywa ngumhlaba ukuthi bawuthethe kahle besebenzisa ivoti kodwa ukhetho lwarigwa kuvoters roll lwariga kundlela iregistration yenziwe ngakhona lwarigwa kukwesatshiswa kwabantu okwenzakala vele kudala ukuthi abantu bafakwa ukwesaba sebesesaba ukuvotela abaphikisayo
kodwa i-voters roll macaphulana kungaba kwaba lokuqilibezela njani njengoba umuntu wonke wayebhalisa nje egcekeni
hayi vele abantu babhalisa egcekeni kusukela ngo-1980 kodwa ukuthi izek lalaba abayibo aba-in charge of i-system i-technology eyiyo ekholathayo ihlanganise nabantu abebutho abantu bebandla elibusayo abantu be-intelligence lama-consultants avela kwamanye amazwe aphetheya abayibo abasebenzisa imishina leyo besebenzisa ama-system lawo yikho lapho umdlalo odlalwa khona angithi uyakhumbula abantu bekhala ngenikuvu ngalolu khetho olwadlulayo luka-2013 umdlalo udlalwa ngasese abantu bagqilibezelwa ngasese bazabonakala bevota kuhle befolile kuhle kungela muntu ohlukumeza omunye kodwa ivoti yabe siphekwe kudala
into ezifana lodlakela lokwethuselwa kwabantu okusegcekeni ngesikhathi sokhetho silakho ukungakuboni njengoba usithi kudala ukhetho lwatshontshwa ZANU-PF.
Kungenzeka udlame lingaluboni ngamehlo lungabi khona kungabi lo muntu othisela umuzi kungabi lo muntu otshaywayo kodwa abantu abatshaywa kudala lakathi esilokhe besesaba bengabona nje umuntu ogqoke i-uniform yesisotsha bakhumbule okwenzakalayo ngakho batshaywa kudala bethuselwa kudala besatshiswa kudala bazakwenza khonokho ababulali babo laba abakudala abathi bakwenze ukutshaya abantu bangatshaywa kanye batshaye kokuphela
ukubona kanye kubona kabili ngezinye indlela kutsho njalo isindebele
kunjalo umuntu wafelwa isihlobo wafelwa ngumntwana wafelwa ngumngane ngodlame nalamhlanje uyakwazi ukuthi laba abantu bayabulala nxa bethi vota kanje uyazi ukuthi kumele avote kanjalo ngoba wabulawa kudala la ephile njalo.